Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi alethemba lokuthi enganqoba kukhetho oluzayo ngoba ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ngemva kokukhutshwa kube ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe Libutho akusho ukuthi ngunye obevele elindelwe ngabaningi. Umqoqi wenhlelo kubandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Weshman Ncube uNkosazana Rita Ndlovu uthi okudingakalayo ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo abantu bezikhethele abafuna akhokhele ilizwe.
Sonke abantu bezimbabwe bakwazi ukuthi intani indoda yinyoka ungazizama ukuthi inyoka uyibhandishe ithini yakulona umsebenzi thina kuthi lo msebenzi omkhulu njengamakazi aphikisayo ukuhamba futhi ebantwini sibatshele ukuthi lokho kukhona asikho esasivele ekade sikulindele siye sikulindeleyo kuya kuyela ethini lethemba ukuthi abantu abakhohlwayo ukuthi bavela ngathi baya ngathi sesengomsebenzi omele uyenziwe ezimbabwe kakulula ukubisela ilizwe lapho elalikhona.
Umqoqi wenhlelo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai umnumzana Bednico Bhebhe uthi abantu abathathekanga ngamazwi kamongameli Mnangagwa yena uthi uzathuthukisa umnotho welizwe.
Mina ngivela enkayi sithandekile abantu benkayi kanzange bezizathatheka ngabo ngenkunzulwane kasisi abantu bendolwane abakhulumi njalo ingakhuluma nabantu abavela ema-central ekhaya abakhulumi njalo sesithathekile ngabantu abakwanisa ukuthi babhale izinto kuba-WhatsApp abantu bezimbabwe abasuthutha esingakwenza okungcono kulokuzami lokho ma kube siyavota abantu baya bekwazi ukuthi hhayi thina njengebandla le-MDC asizange imbhobho siyelisa nalo mgaba okutafuka kodwa sise thina into ezakhipha umgabe yikuthi abantu bayevota ngobuningi babo bomkhulu. So kena kodwa kuyatshengisa ukuthi thina ayisilo elilodlame libandla elizimisele ukuthi lilandele izifiso zabantu futhi lapho esiphambanisa khona abantu bazasitempula phambanisa balikhiphe lakhiphe kodwa lapho esiyelelise khona abantu bazathalwa ngoba ukuthi balinzi leyimpilo engcono.
Asizweni ukuthi siphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, umnumzana Edwin Ndlovu uthini ngalolu daba?
Ye, abantu beZimbabwe bese bethwele nzima ngomgaba, yikho ukuthi kungena Mnangagwa baba lethemba lokuthi njengoba sengenile uzafika atshintshe izinto njengokuthembisa kwakhe. Bekhangela ukuthi hhayi inkalakatha yengwenya enkulu kathi hhayi ababonanga kuhle njengokuqamu nje okuzihambelayo emanzini. Yikho-ke thina-ke njengebandla-ke le-People's Democratic Party sisebenzelana-ke le-alliance elizwa kuthiwa i-MDC alliance likhangelele ukuthi ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018 sinqobe. Abantu sebebonile ukuthi-ke bantshintshe imbodlela kuphela kodwa iwayini ephakathi lokhu ifanana bakhiphe ibizo elithi Mugabe kodwa-ke bafaka kaMnangagwa because nxa sikhangela i-cabinet yakhe obisile bona laba abantu abavele besebenza labo iminyaka yonke naleyo engu-37 usukela 1980 yikho-ke kula tshintsho olukhona abantu bezimbabwe bafuna utshintsho olugcweleyo lokho kwenzakale lo nyaka kufana lokwenzakala-ke ngo-79 kungena-ke omzoriwa kuthiwa i-Rhodesia Zimbabwe ibizo lelizwe lelo ngathi thina i-transition eya ekukhipheni i-ZANU-P F portal-ke ngomnyaka ozayo yikho abantu bezimbabwe hhayi bakukhangele konke lokho sithabile yibo kambe umgabe phuma kube kutshengisela ukuthi bayakhipheka abantu laba.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Love Momoyo uthi ibutho lesizwe yilo eliyibambe esidukwini.
Esilungu i-investment abayifakileyo upresident uMnangagwa bakubeke sobala amasosha ukuthi bathathele umbuso usiza i-ZANU-P F yona kade sidilika ngenxa yokuthi kade besilwa bona ngaphakathi. So njalo lokuthi bathathele umbuso ukuthi bevikele i-legacy yabo bezomba ngazwe abazange bevale ukuthi bathathele ukuthi besize uZulu weZimbabwe. Yikho-ke usobala ukuthi amasosha ale njongo yawo bevikele ibandla labo i-ZANU-P F njalo bevikele inotho yabo. So ukhetho kusobala ukuthi luzabe lubanjwe yiwo amasotha ngoba vela khona sikhuluma nje kuzek okuyo ebamba ukhetho welizwe ngakithi.
Iningi selilindele ngabomvu ukuthi ngobani abazakhethwa ngumongameli Mnangagwa ukuthi babe ngabasekeli bakhe njalo umbuso wakhe uzaletha inguquko bani elizweni.